kuyadanisa ukubana ummeli weNorton uThemba Mlisa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende ele immunity eqotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo ukukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda akakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMart North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhele lingakaguquki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona ilelilokhu lisesimeni sayo sayizolo lokuthi udaba lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe, abantu umhlaba kufuze bekwazi ukuthi udaba lombhuqazwe is still a banned thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo udaba lolu kutho ukuthi isematha engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oluloke lu-sealed, akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa laloba waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululeke. Ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amalunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu lithudala udaba lolu lwalungiswa. So okuyiliqiniso asisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo. Nanku phela la malunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta i-constitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga laba abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edale lwephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iParliament under NPRC ngoba NPRC ibifola under iParliament ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo ophethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macromanage it kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.